esikubonayo ukuthi izijeziso zenotho kusukela iminyaka kubo 2000 kuze kube manje ilizwe laseZimbabwe lilokhu likhuluma ngokuthi izijeziso zenotho zisuswe, kodwa siyazi ukuthi i-United Nations ayikaze ingenelele kulolu daba ngaphandle kokuthi bakhulume ukuthi ilizwe laseZimbabwe kufanele liyekele ukuhlukumeza abantu ngokwamalungelo abantu. So siyazi ukuthi kona akula nto engayenziwa i-United Nations ukuthi zisuswe lezi jeziso abakhuluma ngazo, ngoba aso zijeziso ezibhekene nelizwe laseZimbabwe ngokwebuzwe balo izijeziso eziqondane labantu abathile abahuquluza inotho, betshontsha inotho, behlukumeza abantu. So esikwaziyo ukuthi ngenxa yalokho ilizwe laseZimbabwe alizukukhulunywa ngalo ngokwezijeziso ku-United Nations. Kuzaba yinto nje umnankakho ozajikela phana akhulume ngakho, kodwa bona be-United Nations akula lapho abangangenelela khona. So kuzasala kulokhu kunjalo, isimo saseZimbabwe sizosaloku sinjalo, akula nto ezotshintsha.
Sesikhangela yena uMongameli Emmerson Mnangagwa bamamukela njani abakhokheli bamanye amazwe, njalo nxa simqathanisa loMongameli Mgabe emhlanganweni efana lale.
OkukaMnangagwa, ukungena kwakhe akuguqukanga lutho, yikho nje into ekhona. Kuyadanisa kakhulu ngoba siyazi ukuthi wathi engena uMnangagwa wangena ngesithembiso sokuguqula izinto, wangena sikwazi ukuthi khona ayi sasithi kubi kakhulu angeza kube kube ukwedlula lokho, kodwa siyazi ukuthi lapho esesikhona manje sokusedlula lokhuyana okwakukhona ngesikhathi kaMgabe. Lokhu kusho ukuthi uMnangagwa wehlulekile kakhulu ukungena ezicathulweni zikaMgabe, ungene wayenza izinto zamosakala kakhulu. Kuyamsinda ukukubusa, kuyamsinda ukukukhokhela, ubonakala nje elahlekile nxa ephakathi kwabanye abakhokheli. Njalo kuyabonisa nje ukuthi yena ulaphana ngokuthanda umbuso, not ukuthi wena ufuna ukuthi abuse ngokwentando yeningi. Ulaphana nje ezama ukuthi alungise okwakhe njengomnankagwa kuphela.